Isahluko 28. Ukumelana lemisebenzi yethu phambi komthethwandaba. Ngisakhangele, kwabeka izihlalo zobukhosi, kwahlala oyisimakade. Izambatho zakhe zazimhlophe njengongqwaqwane. Lenwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlambulukileyo. Isihlalo sakhe sobukhosi singamalangabi omlilo. Lamavili aso enjengomlilo ovuthayo. Kwavela umkonjwana womlilo. Waphumela ngaphambi wakhe. Inkulungwane zezinkulungwane zamkhonza. Lezinkulungwane ezilichumi zezinkulungwane ezilichumi zema phambi kwakhe. Umthethwandaba wahlala lezincwadi zavulwa. Daniel 7 verse 9 lo 10. GC 479.1. Lwaveza ngale indlela usuku olucolekileyo embonweni womprofiti uDaniel. Lapho izimo lempilo zabantu ezizadlula ekuhlolisweni phambi komahluleli womhlaba wonke. Njalo lapho wonke umuntu ozanikwa khona umvuzo njengemsebenzi yakhe. Umdali wezinsuku uNkulunkulu uBaba. Umlobi kamahubo uthi, zingakaveli intaba. Ungakawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena uNkulunkulu. Amahubo 90 verse 2. Nguye umthombo wokuphila, njalo lo mthombo wemilayo yonke ezasetshenziswa emhlabeni ekwahluleleni. Njalo ingilosi ezingcwele ziza kuba izisebenzi lapho lobufakazi eziningi okungeke kubaleke phambi komthethwandaba lo. GC 479.2. Lwaveza ngale indlela usuku olucolekileyo embonweni womprofiti uDaniel. Lapho izimo lempilo zabantu ezizadlula ekuhlolisweni phambi komahluleli womhlaba. Ngabona emibonweni ebusuku kufika lamayezi aphezulu ofanana lendodana yomuntu. Wafika kumdali wezinsuku, wasondezwa phambi kwakhe, wanikwa amandla okubusa, lodumo, lombuso, ukuba bonke abantu bezizwe lezindimi bamkhonze. Ukubusa kwakhe kakula kuphela, kakuyikudlula, lombuso wakhe uyilowo ongayikuchithwa. Daniel 7 verse 13 lo 14. Ukuza kukaKristu okuchazwe lapha asikho ukuza kwakhe kwesibili emhlabeni. Uza phambi komdali wezinsuku ezulwini ukuzokwamukela amandla njalo lobukhosi njalo lombuso azawunikwa emaphethweleni womsebenzi wakhe njengalowo osincengelayo. Kuyikho ukuza lokhu njalo hatshi ukuza kwakhe kwesibili emhlabeni okwakuchazwe emazwini wesiprofithi okwakuza kwenzakala ekupheleni kwensuku ezingu 2300 ngomnyaka ka-1844. ukuza kuka Kristu okuchazwe lapha asiko ukuza kwakhe kwesibili emhlabeni. Ehanqwe izingilosi ezingcwele, umpristi wethu omkhulu wangena endaweni engcwele ngcwele, njalo lapha wema phambi kaNkulunkulu ukuba aqale umsebenzi wakhe wokugcina awenzele thina, ukuze umsebenzi wokuphenya impilo zabantu bonke lokwehlulela, njalo lokwenza umsebenzi wokubuyisa labo abamukele igazi lakhe njengomnikelo wesono. GC 479.3. Enkonzweni efana nayo eyayisenziwa endulo, labo kuphela ababeze phambi kaNkulunkulu bevuma izono zabo. Njalo izono zabo ngenxa yegazi lomnikelo wesono ezazithuthiselwe etabanekelini, babesiba lengxenye phakathi kwenkonzo enkulu ngosuku lokubuyisana. Kunjalo lakhona ngosuku olukhulu lokubuyisana lokugcina, njalo ngesikhathi lapho okokuphenywa khona abantu bese besahlulelwa. Indaba kuphela ezikhangelwayo ngezalabo abazibiza ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. Ukwahlulela kwababi kungumsebenzi owehlukeneyo, njalo wenzakala ngesinye isikhathi esehlukeneyo, ngoba sekuyisikhathi sokuba ukuthonisiswa kuqale endlini kaNkulunkulu. Uba kuqala ngathi uza kuba yini ukuphela kwakho kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu na? 1 Petro 4:17, GC 480.1. Incwadi zempilo yabantu ezisezulwini, lapho okubhalwe khona amabizo njalo lezenzo zabantu, zizahola izinqumo ezizakwenziwa ekuthonisisweni lokhu. Umprofiti uDaniel uthi ukuthonisisa kwaqala kwavulwa izincwadi. Umambuleli nxa wayechaza isehlakalo esifana naye wengeza wathi, kwavula lenye incwadi eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngalokho okwakulotshwe encwadini langalokho ababekwenzile. Isambulo 20:12, GC 480.2. Encwadini yokuphila kulotshwe amabizo abo bonke asebeke bangena emsebenzini kaNkulunkulu. UJesu watshela abafundi bakhe wathi, thokozani ngokuthi amabizo enu alotshiwe ezulwini. Luka 10:20. UPawulu ukhuluma ngezinye izisebenzi ezithembekileyo njengaye, amabizo azo asencwadini yokuphila. Filipi 4:3. UDaniel nxa wayekhangela phambili esikhathini sokuhlupheka esingazange sibe khona, uyatsho ukuthi abantu bakaNkulunkulu baza kukhululwa, bonke abazatholakala belotshiwe ogwalweni. Njalo umambuleli uyatsho ukuthi labo kuphela abalamabizo alotshwa encwadini yewundlu yokuphila bazangena emzini kaNkulunkulu. Daniel 12:1, Sambulo 21:27, GC 480.3. Incwadi yesikhumbuzo ilotshiwe layo phambi kaNkulunkulu, lapho okubhalwe khona izenzo ezinhle zalabo abesaba uNkulunkulu njalo abacabanga ngebizo lakhe. Malachi 3:16. Amazwi abo wokukholwa lezenzo zabo zothando konke kulotshiwe ezulwini. UNehemiya ukhuluma ngalokhu nxa esithi, Nkulunkulu wami angikhumbule akungikhumbule mayelana lalokho. Ungayicimi imisebenzi yami emihle engiyenzele indlu kaNkulunkulu wami ngenkonzo yakhona. Nehemiya 13:14. Encwadini yesikhumbuzo sikaNkulunkulu, zonke izenzo zokulunga zilotshelwe ukuthi zingavuyi zesulwe futhi. Lapha zonke izilingo ezinqotshiweyo, lobubi obunqotshiweyo, lamazwi ozwelo akhulunyiweyo, konke kubhalwe ngokwethembeka. Njalo zonke izenzo zokuzinikela, lokuhlupheka konke kanye losizi okuthwalwe ngokubekezela ngenxa kaKristu kulotshiwe. Ukuhlupheka kwami akula akubali ukubhalile. Ukuhlupheka kwami okubalile. Faka izinyembezi zami embizweni yakho. Kazikho encwadini yakho na. Amahubo 56:8. GC 481.1. Kule ncwadi njalo yezono zonke zabantu. Ngoba uNkulunkulu uzakwahlulela konke esikwenzayo layo yonke imfihlo okuhle lokubi. Mtshumayeli 12:14. Umsindisi uthi, amazwi wonke ayize abawakhulumayo abantu baza kuziphendulela ngawo ngosuku lokuthonisiswa. Ngoba ngamazwi akho uza kukhululwa, langamazwi akho uza kulahlwa. Mateyu 12:36-37. Injongo zonke ezifihlakeleyo lezizathu ziyavela encwadini kaNkulunkulu ngokuphelela kwazo. Ngoba uNkulunkulu uza kuveza ekukhanyeni izinto ezifihlakeleyo emnyameni. Uza kuveza obala imicabango yenhliziyo zabantu. 1 Korinte 4:5. Khangela, kulotshiwe phambi kwami. Ububi babo lobubi baboyise ndawonye, itsho iNkosi. Isaiah 65:6-7. GC 481.2. Imisebenzi yomuntu wonke iyadlula phambi kaNkulunkulu ukuba icubungulwe, njalo iyalotshwa ukuthi ngeyokuthembeka kumbe ngeyokungathembeki. Eceleni kwamabizo wonke encwadini zezulu kulotshwe ngokuqonda okukhulu wonke amazwi angalunganga, zonke izenzo zobumina, yonke imisebenzi engapheleliswanga, njalo lezono zonke ezenziwa ensitha, lazo zonke izenzo ezimbi. Izixwayiso ezivela ezulwini eziphikiweyo lezingalalelwanga, lamathuba adlalisiweyo, lamathuba angasetshenziswanga ukwenza okuhle, lendosela kokuhle lasebubini, lezithelo zakho ngokugcwala kwazo, zonke lezi izinto zilotshwa ngokwethembeka ingilosi elobayo. GC 482.1. Umthetho kaNkulunkulu ungumgomo osetshenziswa ukuhlola impilo njalo lezimo zabantu phambi kokuthonisiswa. Mesabe uNkulunkulu, ulalele imilayo yakhe. Ngoba lowu yiwo umlando womuntu wonke. Ngoba uNkulunkulu uzakwehlulela konke esikwenzayo layo yonke imfihlo okuhle lokubi. Tshumayeli 12:13-14. Umpostoli uJakobo wakhuza abazalane wathi, khulumani lenze njengokufanele abazawahlulelwa ngomlayo wenkululeko. Jakobe 2:12. GC 482.2. Labo ekuthonisisweni abatholakala befanele bazaba lengxenye ekuvukeni kwabalungileyo. UJ uJesu wathi, kodwa labo okuthiwa bafanele ukufinyelela kuleso sikhathi lasekuvukeni kwabafileyo, banjengesithunywa sasezulwini, bangabantwana bakaNkulunkulu, bahlanganyela ekuvukeni kwabafileyo. Luka 20:35-36. Uphinda njalo athi labo abenza okuhle bazaphuma ekuvukeni kokuphela. Johane 5:29. Abangcwele abafileyo abasoke bavuswe kuze kuphele ukwahlulela, lapho abazabizwa ngokuthi bafanele ukuvuka kokuphila. Ngakho-ke abasoke babe khona ekwahluleleni lapha amabizo abo ahlolisiswa khona. GC 482.3. UJesu uza kuma njengomhleli wabo ebancengela phambi kukaNkulunkulu. Kodwa uba umuntu esona, silommeli kubaba uJesu Kristu olungileyo. 1 Johane 2:1. Ngoba uKristu kangenanga endaweni engcwele-ngcwele eyenziwa ngezandla, engumfanekiso waleyi eqotho, kodwa wangena ezulwini uqobo ukuba khathesi abonakale phambi kukaNkulunkulu ngenxa yethu. Ngakho-ke ulamandla okusilisa ngokupheleleyo abenza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilele ukuba nxusela. AmaHebheru 9:24-7:25, GC 482.4. Nxa incwadi zemisebenzi zivulwa ekwahluleleni, impilo zabantu bonke asebeke bakholwa kuJesu ziyadlula phambi kukaNkulunkulu. Kusukela kulabo abaphila emhlabeni kuqala, ummeli wethu uyaletha zonke izenzo zabantu kusukela ekuqaleni agcina ngalabo abaphilayo. Wonke amabizo ayalethwa, zonke izenzo zabo ziyaphenywa ngobunono obukhulu. Amabizo ayamukelwa, amanye ayalahlwa. Nxa kukhona olezono ezilokhu ezisencwadini zasezulwini ezingavunywanga njalo ezingathethelelwanga, amabizo abo azakwesulwa encwadini yokuphila. Njalo lalokhu okulotshwe encwadini yesikhumbuzo ngezenzo zabo ezinhle ukuyasulwa. INkosi yathi kuMose, owonileyo kimi ngizamsusa ogwaleni lwami. Exodus 32:33. Njalo umprofeti uHezekiel wathi, kodwa nxa olungileyo ephambuka ekulungeni kwakhe, enze okubi, enze amanyala enziwa ngomubi, uza kuphila na? Izenzo zakhe zonke ezilungileyo abezenzile azisayi kukhunjulwa ngenxa yenkohliso alecala ngayo, lesono asenzileyo uza kufa. Ezekiel 18:24, GC 483.1. Bonke abaphenduke ngokuphelela bachiya isono njalo ngokukholwa abamukela igazi likaKristu njengomnikelo wokubuyisana lezulu sebelegama elithi bathethelelwe, elibhalwe eceleni kwamabizo abo encwadini zezulu, njengoba sebehlangane lobungcwele bukaKristu njalo lezimo zabo sezitholakale zihambelana lomlayo kaNkulunkulu. Izono zabo zizakwesulwa njalo bona ngokwabo tholakala befanele ukwamukela impilo engunaphakade. Inkosi nxa ikhuluma ngomprofeti u-Isaiah ithi, mina nginguye owesula iziphambeko zakho ngenxa yami. Kangisayi kukuzikhumbula lezono zakho. Isaiah 43 verse 25. UJesu wathi, onqobayo uzakumbathiswa ngokunjalo ingubo ezimhlophe. Ngayi kulesula ibizo lakhe encwadini yokuphila. Ngoba ngiza kulivula phambi kukaBaba, laphambi kwezithunywa zakhe. Sambulo 3 verse 5. Yilowo lalowo ongivuma phambi kwabantu, lami ngizamvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kodwa lowo ongiphika phambi kwabantu, lami ngizamphika phambi kukaBaba osezulwini. Matthew 10 verse 32-33. GC 803.2. Indlela abantu abakhangela ngayo ngokulangazelela izinqumo ezenziwa emthethwandaba yasemhlabeni ibonisa nje kancane indlela okukhangelwa ngayo emthethwandaba wasezulwini. Nxa amabizo abhalwa encwadini yokuphila esiza ukuzohlolisiswa phambi komahluleli womhlaba wonke. Ummeli ongcwele uyaletha isicelo sokuthi bonke abanqobileyo ngenxa yokukholwa egazini lakhe bathethelelwe iziphambeko zabo bebuyiselwe ekhaya labo e-Edeni njalo bafakwe umqhele njengendlalifa kanye laye bamukele ukubusa kuqala. Mika 4 verse 8. USathane emzameni yakhe yokudukisa njalo lokulinga abantu wayecabanga ukuthi uzaphambanisa icebo lokudalwa komuntu. Kodwa uKristu kanje manje uyacela ukuthi icebo leli lipheleliswe sengathi umuntu kazange awe. Ucelela abantu bakhe hatshi ukuthi bathethelelwe njalo bamukelwe ngokugcweleyo njalo lokupheleleyo kuphela kodwa ukuthi babe lengxenye ebukhosini bakhe njalo babe lendawo esihlalweni sakhe. GC 483.3. Nxa uJesu elokhu encengela abantu bakhe uSathane ubabeka icala phambi kaNkulunkulu njengezoni. Umlingi omkhulu wenze yonke imizamo ukuthi abenze bathandabuze lokuthi balahle ithemba labo kuNkulunkulu lokubahlukanisa lothando lwakhe njalo lokuthi bephule umthetho wakhe. Manje usekhomba endleleni abayihambileyo lasebubini bezimo zabo. Lokungafuni kwabo loKristu okubangela ukuthi umsindisi wabo ahlanzwe kanye lezono zonke abalinge ukuthi bezenze. Njalo ngenxa yalokhu ubabiza ngokuthi bangabakhe. GC 484.1. UJesu kaphiki izono zabo kodwa ubonisa ukuzidela lokukholwa kwabo. Njalo nxa ebacelela intethelelo, uyaphakamisa izandla zakhe ezilamanxeba phambi kaBaba nengilosi ezingcwele esithi, ngiyabazi ngamabizo. Ngibabhale phakathi kwezandla zami. Umnikelo owamukelekayo kuNkulunkulu ungumoya odabukileyo, inhliziyo edabukileyo lezisolayo. uNkulunkulu kawuyidele. Amahubo 51.7. 17. Njalo kulowo obeka abantu bakhe icala uthi, Inkosi kayikukhuze wena Sathane. Inkosi elikhethileyo iJerusalema kayikukhuze. Lumuntu kanjengesikhuni esikhishwe emlilweni na Zechariah 3:2. UKristu uzagqokisa abathembekileyo bakhe ngobungcwele bakhe. Ukwenzela ukuthi abamise phambi kukayise njengebandla elilenkazimulo lingela ngxatshana lasici loba okunye nje Efesu 5:27. Amabizo abo azahlala elotshiwe encwadini yokuphila njalo mayelana labo kulotshiwe ukuthi bazahamba lami begqoke izembatho ezimhlophe ngoba befanele. Isambulo 3:4, GC 484.2. Ngale indlela kuzabonakala ukugcwaliseka ngokupheleleyo kwesithembiso sesivumelwane esitsha. Ngizathethelela ububi babo lesono sabo kangisayikusikhumbula. Ngalezo nsuku langaleso sikhathi, kutsho iNkosi, kuzadingwa ukona ko-Israyeli kodwa kungafunyanwa. Kudingwe lesono koJuda kodwa singafunyanwa, ngoba ngizabathethelela labo abayingcosana engibashiyayo. Jeremiah 31:34, 50:20. Ngalolo suku isihlalo senkosi siza kuba sihle, sibe lodumo. Lezithelo zelizwe ziza kuba ligugu lodumo lwabaseleyo eZiyoni, abachiwe eJerusalema, bonke ababhaliweyo ogwaleni lokuphila kuthiwa bangcwele. Isaiah 4:2-3, GC 485.1. Umsebenzi wokuphenya lokwahlulela njalo lokwesulwa kwezono uzapheleliswa ngaphambi kokuza kwenkosi kwesibili. Njengoba abafileyo beza kwehlulelwa ngalokho okulotshwe encwadini, akungeke kwenzeke ukuthi izono zabantu zesulwe kungakadluli ukwahlulela lapho izenzo zabo ezizacubungulwa khona. Kodwa umpostoli uPetro ukubeka sobala ukuthi izono zabakholwayo ziza kwesulwa nxa sekufike isikhathi, izikhathi zokuvuselelwa ezivela ebusweni benkosi. Njalo uzathumela uJesu Kristu. Imisebenzi 3:19-20. Nxa umsebenzi wokwahlulela ngokuphenya uqala uvalwa, uKristu uza ukuza njalo umvuzo wakhe uzabe elawo ukuba anike wonke umuntu njengemisebenzi yakhe. GC 485.2. Enkonzweni yasendulo, umpristi omkhulu nxa wayeseqedile ukwenza umnikelo wesizwe sako-Israyeli, wayephuma abusise ibandla, ngokunjalo uKristu ekupheleni komsebenzi. Abazalwane bakhe. Wakhe wokusimncengela uzabonakala engelasono ekusindisweni. AmaHebhuru 9:28. Ukuba abusise abantu bakhe abamlindeleyo ngokuphila okunaphakade, njengomphristi ekukhipheni kwakhe izono ethempelini, wayezivuma phezu kwembuzi elahlwayo, ngokunjalo uKristu uzabeka zonke izono phezu kukaSathane onguye umqali wesono. Imbuzi elahlwayo nxa yayithwele izono zako-Israyeli yayithunyelwa enkangala endaweni engahlali bantu. Levi 16:22. Ngokunjalo uSathane ethwele icala lezono zonke abangela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bazenze. Uzaba semhlabeni okweminyaka eyinkulungwane ozabe ungela muntu ngaleso isikhathi. Njalo ekugcineni uzamukela ukujeziswa kwesono okupheleleyo emlilweni ozabhubhisa bonke ababi. Ngale indlela icebo losindiso lizapheleliswa lapho isono esizabhujiswa lokuphela njalo lokuhlengwa kwalabo abelesifiso sokudela isono. GC 485.3. Ngesikhathi esasibekelwe ukwahlulelwa ekupheleni kwensuku ezingu-2300 ngomnyaka ka-1844 kwaqala umsebenzi wokuphenya lokwesulwa kwezono. Bonke asebeke bamukela ibizo likaKristu kumele bahlolisiswe. Bonke abafileyo labaphilayo kumele bathonisiswe ngalezo izinto ezibhalwe egwalweni njengemisebenzi yabo. GC 486.1. Izono ezingavunywanga njalo zalahlwa azisoke zithethelelwe njalo zesulwe phakathi kwencwadi zezulu, kodwa zizahlala njengofakazi omelana lesono ngosuku lwenkosi. Sengabe wayenze izenzo zakhe zobubi libalele kumbe phakathi komnyama wobusuku, kodwa zazisobala phambi kwakhe ozakusahlulela. Ingilosi zikaNkulunkulu zabona zonke izono njalo zazibhala phansi zingatshiyi lebala elilodwa. Isono sasingafihlwa sifihlelwe ubaba lomama lomfazi labantwana njalo lalabo esiphila labo. Akula okunye ngaphandle kwalabo abalecala ababengacabangeli ukuthi koniwe, kodwa sibekwa mgceke phambi kwentatheli zezulu. Ubunyama bobusuku olumnyama okwedlula zonke lokufihleka konke okusemhlabeni akwanelanga ukwembesa umcabango owodwa ukuthi uza ungazakali phambi kwenkosi. UNkulunkulu ulencwadi elotshwe konke okungalunganga okwenzakala emhlabeni. Kakhohliswa yilokhu okubonakala emehlweni abantu sengathi yikulunga. Kayenzi phutha ekufundeni kwakhe izimo zabantu. Abantu bazakhohliswa yilabo abakhohlakeleyo enhliziyweni, kodwa uNkulunkulu ufinyelele konke ukuzenzisa njalo ufunda okungaphakathi. GC 486.2. Uzothe kanganani umcabango lowo? Usuku ngosuku oludlulayo luthwele umthwalo walo wezinto ezibhalwe encwadini zezulu. Amazwi akhe akhulunywa, izenzo ezake zenziwa ngeke zisaguquleka. Ingilosi sezibhalile konke okuhle lokubi. Umuntu ophakeme okwedlula bonke emhlabeni ngeke enelise ukuletha lokhu okubhaliweyo ngitsho lakosuku olulodwa. Izenzo zethu, lamazwi ethu, lenjongo zethu ezifihlakeleyo zonke zilesisindo esinqumeni esizakwenziwa ngathi esentokozo kumbe esokukhala. Loba njengizakhohlwa yithi, loba nje zingakhohlwa yithi, zizaba ngobufakazi ukusikhulula kumbe ukusibeka icala. GC 486.3. Ngendlela efananayo, laba abadwebayo abenelisa ukuveza ubuso bonke emdulini. Isimo somuntu sivezwa ngokwethembeka encwadini zezulu. Kulusizi ukuthi abantu abathinteki nxa becabanga ngombhalo lowo ozabonwa lizulu. Ngabe iyezi elihlukanisa lokhu esikubonayo lesingakuboniyo belingasuswa. Njalo abantu bebone ingilosi ebhalayo wonke amazwi lezenzo okumele bahlangane lazo futhi ekuthonisisweni. Mangaki amazwi akhulunywa lamuhla abengasoke akhulunywe. Zingaki izenzo ebezingasoke zenziwe. GC 483.87.1. Ekwahluleleni zonke indlela izipho ezisetshenziswe ngayo zizacubungulwa. Sisebenzisa njalo inotho esiyibolekwe lizulu. Inkosi izakwamukela abayo ekubuyeni kwayo kule nzuzo. Na sikhulisile yini amandla esiwaphiweyo ezandleni njalo lasenhliziyweni lasengqondweni ukuthi sidumise uNkulunkulu njalo sibusise umhlaba? Sisebenzisa njani isikhathi sethu losiva lwethu lelizwi lethu lemali yethu lendosela yethu? Yini esiyenzela uKristu kulabo abaswelayo, labasenhlungwini, lasezintandaneni, kumbe abafelakazi? UNkulunkulu usenza izitsha zelizwe lakhe elingcwele. Senzene ngokukhanya leqiniso esilinikiweyo ukuthi senze abantu bakhaliphele usindiso. Akukho sisindo esibekwa ekuholweni okungela msebenzi. Kuphela uthando oluboniswa ngemisebenzi yilo oluqotho. Luthando kuphela phambi kwezulu olwenza ukuthi izenzo zethu zibe lesisindo. Loba eyenziwa ngothando, loba incinyane kanganani phambi kwamehlo abantu, iyamukelwa njalo ilomvuzo ovela kuNkulunkulu. GC 487.2. Ubumina babantu obufihlakeleyo buveziwe encwadini zasezulwini. Kukhona imibhalo yemisebenzi engenziwanga ngokuphelela lokukhohlwa intando yomsindisi. Lapho bazabona amathuba anikwa uSathane lemicabango njalo lamandla ayengaka Kristu. Mubi umbiko ingilosi esivuma eziwuthwalela ezulwini. Izidalwa eziphake khaliphileyo, abantu abazibiza ngokuthi bangabalandeli bakaKristu, baphatheke emsebenzini wokudinga inotho yomhlaba lokuzithokoziseni kwabo. Imali lesikhathi njalo lamandla anikelwa ezintweni zomhlaba njalo lasekuzithokoziseni. Kodwa imizuzwana emincane echithwa emthandazweni lasekufundeni iBhayibheli, lasekuzideleni kanye lasekuvunyweni kwesono. GC 487.3. USathane usungula izinto eziningi ukwenzela ukuthi zihlale zigcwele emicabangeni yethu. ukwenzela ukuthi singagxili emsebenzini okumele ngabe siwazi kakhulu. Umkhohlisi omkhulu uya wazonda amaqiniso aveze umnikelo wokubuyiswa njalo lommeli omkhulu. Uyakwazi ukuthi kuye yonke into yeyame ekususeni ingqondo zabantu kuJesu laseqinisweni lakhe. Jesu 488.1. Labo abaza kwamukela umvuzo wokuncenga okwenziwa ngumsindisi, athesi akumelanga bavumele loba yini ukuthi iphambanise umsebenzi wabo ngokuba msulwa ekwesabeni uNkulunkulu. Amahola aligugu kulokuthi anikelwe ekuzithokoziseni lekuzibonakaliseni kumbe ekudingeni inzuzo, kumele anikelwe ekucubunguleni ngomkhuleko kwelizwi leqiniso. Udaba lwethempeli elisezulwini njalo lokwahlulela okwenzakala ndawonye lokuphenya imisebenzi yabantu kumele kuzwisiswe ngokucaca yibo bonke abantu bakaNkulunkulu. Bonke badinga ukuthi bazwisisele mayelana lendawo kanye lomsebenzi womphristi wabo omkhulu. Nxa kungenjalo akusoke kwenzeke ukuthi babonise ukukholwa okungabalulekileyo ngalesi isikhathi kumbe ukuthi bame lapho uNkulunkulu athanda ukuthi bame khona. Wonke umuntu olomphefumulo okumele awuhlenge kumbe ulahleke. Wonke umuntu ulendaba engakapheleli phambi kaNkulunkulu. Wonke umuntu kumele ahlangane lomahluleli omkhulu manqamu. Kubaluleke kanganani ke ukuthi zonke ingqondo zicabangisise kokuphela ngesehlakalo esicolekileyo lapho ukuthonisisa kuzaqala njalo ingwalo zivulwe. Lapho ndawonye loDanyeli wonke umuntu okumele azimele ekupheleni kwesikhathi. GC 488.2. Bonke asebethole ukukhanya mayelana lendaba lezi kumele bahambise amaqiniso abo kuNkulunkulu awabeke ezandleni zabo. Ithempeli lasezulwini liyinziki yomsebenzi kaKristu awenzela abantu. Ugoqela wonke umuntu ophila emhlabeni, livula icebo losindiso, lisiletha ekupheleni kwesikhathi, njalo liveza impi ephakathi kokulunga lesono. Kubaluleke kakhulu ukuthi wonke umuntu kumele acubungule kakhulu indaba lezi njalo ayenelise ukuphendula wonke umuntu obuza ngesizathu Sethemba eliphakathi kwabo. GC 488.3. Ukuncengela kukaKristu akwenzela abantu bonke ethempelini elisezulwini kubalulekile eceveni losindiso ngendlela efana lokufa kwakhe esiphambanweni. Ngokufa kwakhe waqala umsebenzi lowo ngemva kokuvuka kwakhe anyukele ukuthi aye kuqeda ezulwini. Kumele ngokukholwa singene phakathi kweveyili lapho umhlahlandlela ongena khona ngenxa yethu. AmaHebheru 2:6-20. Yiyo lapho ukukhanya okuvela esiphambanweni saseCalvary okukhanyisa khona. Yikho lapho esingathola khona imfihlakalo yecebo losindiso Ukuhlengwa kwabantu kutholakala ngemva kwentengo enkulu ebhadalwa lizulu. Umnikelo owenziwayo ulingana lentengo edingwa umlayo kaNkulunkulu oyephulwayo. UJesu sowavula indlela eyesihlalweni sikaBaba, njalo ngokusincengela kwafika izifiso zabo bonke abenza ukuthi ngokukholwa zayalethwa phambi kukaNkulunkulu. GC 489.1. Ofihla iziphambeko zakhe kayi kuphumelela, kodwa lowo ozivumayo azichiye uzahawukelwa. Zaga 28:13. Nxa labo abafihla njalo abenza izaba ngamaphutha abo babengabona ukuthi uSathane ujabula kanjani ngabo, langendlela ahleka ngayo uKristu lengilosi zakhe. Babezaphangisa bavume izono zabo njalo bazichiye ngokusebenzisa ubuthakathaka bezimo. USathane uyenza imizamo yokuhola imicabango yonke, njalo uyazi ukuthi ubuthakathaka lobu nxa buthandeka uzaphelela. Ngakho-ke uhlala esenza imizamo yokukhohlisa abalandeli bakaKristu emsebenzini amaqhinga wakhe. Kugcina kusiba nzima ukuthi banqobe. Kodwa uJesu uyabancengela ngezandla zakhe ezilamanxeba lomzimba wakhe owahluzulwayo, njalo uyatsho kibo bonke abakhetha ukumlandela ukuthi umusa wami ukwanele. 2 Korinte 12:9. Thwalani ijogwe lami phezu kwenu, lifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobekile. Kungekhona imphefumulo yenu iza kufumana ukuphumula, ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami ulula. Mateyu 11:29-30. Kakungabi loyedwa ocabanga ukuthi ubuthakathaka babo abulapheki. UNkulunkulu uzanika ukukholwa lomusa wokuthi banqobe bonke. GC 489.2. Siphila manje phakathi kosuku olukhulu lokubuyisana. Enkonzweni eyayingumfanekiso endulo, nxa umpristi omkhulu wayesenza umsebenzi wokubuyisa isizwe sako-Israyeli, kwakungadingakali ukuthi bonke abantu babubule bevuma izono zabo bezehlisa phambi kwenkosi. Nxa bengenzanga njalo, babequnywa phakathi kwebandla, okusho ukuthi babesifa. Ngokufanayo, bonke abafisa ukuthi amabizo abo agcinwe encwadini yokuphila kumele manje emalangeni ambalwa aseleyo, lapho umusa usesekhona, babubule bavume izono zabo phambi kukaNkulunkulu ngokweqiniso. Kumele kube lokukhohlwa inhliziyo okujulileyo njalo lokuqotho, umoya wokudlala ogcwele ebantwini abanengi abazibiza ngokuthi ngamaKristu kumele ususwe. Kulempi enkulu phambi kwabo bonke abazathulisa imicabango lemizwa emibi efuna ukubabusa. Umsebenzi wokulungiselela uqondane lomuntu ngamunye ngamunye. Asisindiswa ngamaxuku. Ukulunga lokuzimisela lokunye akusoze kusize omunye ongelakho lokhu ukuthi akuthole laye. loba nje izizwe zonke zizadlula phambi kokubonisiswa phambi kaNkulunkulu, kodwa uzacubungula udaba lomuntu wonke munye ngamunye ngobunono obukhulu sengathi kwakulomuntu oyedwa kuphela emhlabeni. Wonke umuntu kumele ahlolwe njalo atholakale engela chatha kumbe loba yini emngcolisayo. GC 489.3. Zicolekile izehlakalo ezibambene lokuphethwa komsebenzi wokubuyisa abantu. Ziyesabeka izinqumo ezimayelana lomsebenzi lowo. Ukwahlulela kuyaqhubeka namhlanje ethempelini lasezulwini. Okweminyaka eminingi umsebenzi lowo lokhe uqhubeka. Masinya akulamuntu okwaziyo ukuthi masinya kanganani. Kuzadlulela ebantwini abaphilayo. Phambi kukaNkulunkulu impilo zethu zizafika ukuthi zicubungulwe. Ngalesi isikhathi esiphila kiso ukwedlula zonke izikhathi, kudingeka ukuthi silalele amazwi kaKristu athi, "Qaphelani lilinde, ngoba kalisazi isikhathi ukuthi siza kuba nini." Mark 13:33. Uba ungavuki, angiza kuza kuwe njengesela. Kawusoze wasazi isikhathi engiza kuza ngaso kuwe. Sambulo 3:3. GC 490.1. Nxa umsebenzi wokwahlulela komuntu munye ngamunye sewuphelile, isiphetho somuntu wonke sizabe sesiyenziwe. Ekupheleni kumbe ekufeni, umusa uzavalwa sekusele isikhatshana ukuthi uJesu abuye emafini ezulu. UKristu kusambulo nxa wayekhangela phambili esikhathini lesi uthi okungalunganga kahlale esazi okungalunganga, olungileyo ahlale engcolile. Ongcolileyo ahlale engcolile, kodwa olungileyo ahlale esazi ukulunga, njalo lo ngcwele ahlale engcwele. Khangelani ngiyeza masinyane, ngilomvuzo wami ukunika lowo lalowo njengemisebenzi yakhe. Sambulo 22:11-12. GC 490.2. Abalungileyo lababi bazabe belokhe bephila emhlabeni lasesimeni sabo semnyama. Abantu bazabe belima njalo besakha, besidla njalo benatha, bonke bengananzeleli ukuthi isinqumo sokugcina esingaguqulekiyo sesiyenziwe ethempelini eliphezulu ngaphambi kukazamcolo, ngemva kokuthi uNowa wayesengene emkhunjini. UNkulunkulu wamvalela phakathi, wavalela ababi phandle. Kodwa okwamalanga ayisikhombisa abantu bengazi ukuthi umusa wawusuvaliwe. Baqhubeka ngempilo yabo yobuchapha, yokudinga ukuzithokozisa kwasemhlabeni, njalo bahleka ulunya izixwayiso ezazimayelana lokwehlulelwa kwabo. Ngokunjalo, kusho umsindisi, kuza kuba njalo lokuza kwendodana yomuntu. Mateyu 24:39. Ngokuthula kungela muntu onanzelelayo njengesela ebusuku, liza kuza ibhola eliveza isiphetho somuntu wonke. Ukususwa komusa ngokokugcina oyiwo oncengela abantu abonileyo. GC 491.1. Ngakho ke lindani, funa ifike ilijume, ilifumane lilele. Marko 13:35-36. Siyingozi isimo salabo abadinwayo ngokulinda, bagcina begijimisa injabulo yomhlaba. Nxa umuntu wamabhizimisi elokhe ezihlupha ngokuthola inzuzo, nxa othanda injabulo yakulo umhlaba elokhu edinga indlela yokuzithokozisa, nxa indodakazi ethanda umceco wasemhlabeni ilokhu ihlela umceco wayo, sekungenzeka kumbe ngalelo ihola lapho umahluleli womhlaba wonke azanika isigwebo sethu esithi ulinganisiwe ngezilinganiso, ufunyenwe kulula. Daniel 5:27. GC 491.2.